KwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu. Sesiqala futhi ukuziveza na kumbe siyadinga yini njengabanye incwadi zokusiveza eziza kini loba ezivela kini na? Lina ngokwenu liyincwadi yethu elotshwe enhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. Lina libonakalisa ukuthi liyincwadi evela kuKristu ivezwa ukusebenza kwethu engalotshwanga ngeyinki kodwa elotshwe ngomoya kaNkulunkulu ophilayo. Engalotshwanga ematsheni kodwa elotshwe enhlizweni zabantu. Linjalo ithemba esilalo ngoKristu kuNkulunkulu. Kungesikho ukuthi silamandla thina ngokwethu okucabanga ukuthi ulutho luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Ngoba nguye futhi osinike amandla ukuba yizikhonzi zesivumelwano esitsha, okungesikho sokulotshiweyo kodwa esikamoya. Ngoba okulotshiweyo kuyabulala, kodwa umoya uyaphilisa. Kuba umlayo owawulotshwe ematsheni waletha ukufa, kodwa wafika ulenkazimulo engaka, kwaze kwathi abako-Israyeli bahluleka ukukhangela ubuso bukaMose ngenxa yokukhazimula kobuso bakhe. Lanxa kwakuza kuphela, phonge umlayo kamoya kawuyikuba lenkazimulo enkulu kulayo na? Ngoba uba umlayo wokulahlwa ubule nkazimulo, umlayo wokulunga umele ukudlula ngenkazimulo enkulu. Yebo, lokhu okwake kwaba yinkazimulo kabuseyiyo ngenxa yalenkazimulo eyidlulayo. Uba lokho ebekuza kudlula kwafika kule nkazimulo, lokho okumiyo njalo kumele ukuba kube lenkazimulo enkulu kakhulu. Ngakho-ke lokhu silethemba elinje. Sikhuluma ngesibindi kasinjengoMose wambomboza ubuso bakhe ukuze abakwa-Israyeli bengayijolozeli inkazimulo ephelayo, kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni. Ngoba kuze kube namuhla, nxa kufundwa isivumelwano esidala, leso simbombozo sisahlezi singambulwanga ngoba sisuswa kuKristu kuphela. Yebo, kuze kube namuhla, nxa kufundwa umlayo kaMose, isimbombozo sambese ingqondo yabo. Kodwa nxa umuntu ephendukela enkosini, isimbombozo siyasuswa. Leyo nkosi ingumoya. Lalapho akhona umoya wenkosi, kukhona inkululeko. Thina sonke esilobuso obambuliweyo sibona inkazimulo yenkosi ngokungathi kusesibukweni. Siyaphendulwa sifanelayo, siyakhula enkazimulweni ngoba le ivela enkosini enguye umoya.